Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosini mhlazi ku 18 Nhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we COVID-19 oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare kuphela andubana luqheliswe luye kwezinye izabelo ngensuku ezilandelayo.
Konoko okwenzakala eSouth Africa lathi sibese kukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili.
Induna uvezi Maduna Mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca ngemva kokuba ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Kuzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare abanye labangazange baparticipate kuliberation struggle abantwana abancane. Sibona sebedikeyiwe ukuba ngamahero.
Ibandla le-MDCT likhuthaza uhulumende ukuthi abe ijekiseni ye-coronavirus kungelabandlululo.
Ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yi-World Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare e-Weekends Clinic kuphela andubana luqheliswe luye kwezinye izabelo kumalanga alandelayo. Abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza ezibhedlela emingceleni yelizwe labezomvikela. Omunye udokotela wakobulawayo utshele iStudio 7 ukuba bazahlatshwa mhla ka-22 kulelo dolobho. Kusetshenziswa ijekiseni elungiswe kwele China eSinopharm, yona esolwa ngabanye besithi akulabufakazi bokuthi iyavikela umkhakha we-coronavirus omutsha oxhwalileyo oqhamuke kwele South Africa, wona osugcwele eZimbabwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo lapha ikuthi khona nxa bethe khona kuqale hayi ngabaqale sike sibonti khona kuyazalwa nkomoni, ngoba imbuzo akade silayo eminenginengi sibe sisithi kathi selihloliwe na ukuthi lilungele ukuthi khona abantu balisebenzise. So bona nxa bebonile ukuthi khona kusetshenziswe hayi yekelani bayenze.
Abakhokheli bamanye amazwe siyabona ukuthi yibo abahamba phambili nxa kuthe kwafika ijekiseni, yibo abahlatshwa kuqala njengalokho esikubone kwele South Africa izolo kuhlatshwa uCyril Ramaphosa kuqala. AbeZimbabwe kungani bengahambi phambili omnangakwalabochiwenga?
Khonoko okwenzakala eSouth Africa lathi sibe sikukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili. Kambe kungathi kusenzwa umbuyiso libe selifaka abantwana phambili akuyenzi? Sibe sithe khona kabaqale bona public sibone ukuthi khona khonokho abathi khona sinathe thina bona sebenathile yini, yibo kade ifuze beqale. Manje sibona ukuzwa ukuthiwa khona wani wangikona unathile, but yikuzwa sifuna ukubona thina public ukwenzela ukuthi phela sibe le confidence. Banganatha bona abadala phezu kwapha kungena ipoliti buro kungena ama-ministers abanye sibe ngabokucinda sike sihlale 3 months sibona ukuthi khona kuyasebenza njani. Yikho lathi khonapho kade sikufisa. So sesibona nje kugijinyiswa ukuthiwa khona buyanilinate buyanilate abantu buyanilinate.
Kuyini ongakukhuthaza?
Mina Mina mnumzana ukubona kwami lapha bengicabanga ukuthi khona into le ingakaqala ukuthi nikwa abantu zakhale bayihlole kahle kahle sibone ukuthi khona abantu balapha ezimpako kudingwa ama professionals not ama politicians ukuthi bagijimise into lezi ngoba into zokuwela lezi siyafa sonke siphele nya asikwazi ukuthi abantu laba bacabangani khambe bangaphonga ubuya uzasinika ukuthi kodwa philani yebo basithanda ukunganana abantu bangona babe-China laba babuya kuzonisinika imithi leyi ezingazwisisiwe so mina bengicabanga ukuthi kona one uqale bahlola umuthi lowo ungabi ngwebo ama-politicians akudingwe the professionals abantu abaleqiniso abalesifiso labantu bakhangele umuthi lowo sebewukhangelile sebebonile ukuthi khona umuthi lowo uyasebenza ube suphiwa ezigabeni ezijeneyo ukuthi abantu baniwe
umnumzana Peter Moyo ngummeli we-Southerton edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abedlula ikhulu 108 babanjwa igciwane le-coronavirus. Abathathu ababhubhileyo ngabadabuka eHarare loyedwa owesigaba seMashonaland West. Induna uvezi maduna mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca eInsiza ngemva kokuba ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe isigaba seMathebeleland South kubandla lezano PF sasihambise lesisicelo kunkokheli yebandla kodwa kaphiwa ngangitsho lenhlonipho yeqhawe lesigaba lanqa kubikwa uhulumende ephathise ekungcwatshweni kwakhe ngemali ezinkulungwane ezinhlanu zamadola $5,000 iziphathamandla zaleli bandla ezikhokhelwe ngumphathintambo wesigaba seMathebeleland South umnumzana Abednico Ncube yizo ebeziphethe umsebenzi wokungcwaba umuyi sixoxele umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye obekhona emngcwabeni lo
kutshengisele ukuthi ubaba Maduna izanu PF ayilandaba laye yamhlukumeza ngesikhathi seGugurawundi imhlukumezile futhi lasemngcwabeni wakhe why ngikhuluma lokhu ngikhulumela ukuthi ubaba Maduna ube ngumuntu othanda iqiniso ube ngumuntu omela iqiniso okwempilo yakhe yonke kodwa ke namhlanje sigcine sibona ukuthi hayi izanu PF ipoliticizile umngcwabo kababa Maduna sinanzelela ukuthi ubuphethwe yibo iprogram yonke ibiphethwe yibo kanti ngokunjalo okuningi okukhunyiweyo ngobaba Maduna akusoqiniso ngempilo yakhe langokuhlukuluzwa akwenziwa izanu PF bakhulume kakhulu ngokuthi ubaba Maduna wahlukunyezwa ngu-Ian Smith ngesikhathi sempi ye-liberation strike kodwa abakhulumanga ngalokhu abamhlukumeza ngakho ngesikhathi seGugurawundi even after
njengoba sekusobala ukuthi ibandla lezanu PF alimphanga isicoco sokuba liqhawe lesizwe lina njengebandla libona kungani kuyini okungenziwa
unduna uFortune Charumbira laye uzwakale esenga ezimithiyo phakathi komphakathi esithi yena uMaduna nguye owamkhetha wancoma ukuthi abe ngupresident weChiefs Council konke lokhu bekuyikuqandela ubaba umuntu omdala uChief Maduna amanga esezithulele ngoba thina abanye esike saba seduze lobaba Maduna siyazi ukuthi bengaphathekanga ngesenzo sabantu bempumalanga bonke ngabakwenza indawo yasensiza lendawo yaseFlabusi njalo ubezalitho ngalipho ukuthi uMaduna nguye owathi abe yipresident yamaChiefs yena u-appointa kwakhe kwayenziwa political through izanu PF njalo kungu-Robert Mgabe kanti vele okunye okuyisimanga yikuthi nxa ubaba Maduna wakutsho lokhu why kwakumele khethe umuntu wempumalanga ukuthi abe yi-president yama-chiefs why list laye ubaba Maduna labanye abavele emathebeleleni bengaba ngo-president be-chiefs council konke lokhu sitshengise ukuthi thina abantu laba bonkade bebuye bezokhuluma bevela kuhulumende kakhulu bevele eHarare bamdelelile ubaba Maduna esethule eselele
bezikhona yini iziphathamandla zebandla lezano PF
esikunanzelileyo ukuthi
Abantu bakithi eMathabeleland kusukisela kibo babuJoshua Nkomo lezinye inkokheli ezigoqela uCouch Masuku, omama uThenjwele Sabe, labo bonke ababedeserva inhlonipho enkulu okucabanga ukuthi ngabe ngabantu beMpumalanga ngaye bahlonitshwa namhlanje kabahlonitshwa. Ngokunjalo uzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare, abanye labangazange baparticipate kuliberation struggle, abantwana abancane sibona sebedikeyiwe ukuba ngamahero. Kodwa ubusubona ubaba onjengo Chief Vezimaduna ohambe umango omude esukusela kubo NDP khona le ngabo 1960 esiya kubo ZAPU ngo-1961, eboche esiya kubo KAMI ewawa langaphi elela leli lizwe, akukhulunywa la ngokuthi uyiphi inhlobo yokuba liqhawe, engaba yi-district hero, engaba yi-provincial kumbe national hero, akukhulunywanga ngakho.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, ibandla leMDC Alliance lithumele amazwi enduduzo kumuli kamuyi ngesizwe, amazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
UPresident Chamisa weMDCA kama-structures wonke MDCA akhalela imuli yenkosi Maduna lo esesichile. Ngesintu sithi intaba idilikile. Kuleyeze liminyama elingapha ngakithi efelabuso. Siyakhala lemuli yenkosi umzukulu kaMzilikazi Qobo. Sithi kalale ngokuthula njengoba evele ezalwe inkosi. Siyathaba ukuthi ubaba uVesi Maduna usebenzile umsebenzi wabantu. Wangena ama-political parties afana nale NDP leZaphu, wacina eseyinkosi enkulu esingathi iParamount yako esindebeleni lelizwe lonke. Siyakwazi ukuthi iConstitution yeZimbabwe ayifakanga umcijo ukuthi kube lenkosi, balandela umbuso wamabhunu ngenxa yokuthi uLobhengula loMzilikazi ke kabazange bavumelane lamabhunu. Yikho kusuka lapho lanamhla lokhu eZimbabwe akula nkosi yabantu. Kungabe kokuhamba ngabantu bakwethu inkosi eyayizavela ikhethwa izinduna zikaMthwakazi. Siyabonga Mahlabezulu ukuthi ubaba uMaduna usebenzile, wahlakula, wachatha, wathintitha. Namhlanje sithi lala ngokuthula qhawela amaqhawe inkosi yesizwe, inkosi yohlanga. Siyabonga Mahlabezulu. Simele uPresident Nelson Chamisa, Standing Committee, National Executive, Provincial Councils, Wards and District and the Branches of MDC. City inkosi ikhothamile kayilale ngokuthula. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inkokheli yebandla leMDCT isikhuthaze uhulumende ukuthi abe ngemfanelo amajekiseni awokunqabela iCOVID-19. Leli bandla lithi njalo uhulumende kumele enqabele ukuhuquluzwa kwemali yokuthenga eminye imithi efanayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi ikomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee ihlangene izolo yahluza lolu daba, yaphinda yavumelana ukuthi uhlelo lokuxoxisana lohulumende olusaqoqwa luqakathekile ngoba luzalungisisa okunye okulokho kuhlupha elizweni. Asizweni umnumzana Dube eqoqa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Sikubonge kakhulu ke lokho njengebandla ukubana uhulumende laye useze wazama imizamo yakhe, kanti njalo sibonga kakhulu lelizwe laseChina. Kodwa siyakunanzelela ukubana imithi le mlutshwane kakhulu nxa sikhangelele kubana kumele kube yiyo ezaletha ukuba umuntu wonke weZimbabwe avikeleke. Ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekuteni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yi World Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omnengi oyamukelwa ngamazwe amanengi ekuthini imithi engasisiza ukudlula yonke yipi. Labo zochwepheshe bethu besayensi baphatheke ekucubulungileni ukuthi igcikwane lele COVID okuthiwa liyahlupha elivela eSouth Africa linganqotshwa yiphi imithi ngoba kulo ebuyileyo asizange siphele isiqiniseko sokuthi iyakwanisa ukubana imisane legcikwane le-COVID ikakhulu elivela kwele South Africa. Ibandla libuye ladikida njalo indaba yokubana kungakhokheli amasela ekuthini athathe imali kahulumende lapho sokumele kuthengwe le mithi kwamanye amazwe. Uhulumende simqaphe ngelihlo lokhozi ukubana angayeyeli yekethisi intambo kube lokhwaphilizo kube lokudliwa kwezimali ekutheni abantu kumele bathenge le mithi bahlatshwe ukuze basile.
Ubekhona yini unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe kule umhlangano njalo sowamukela yini ukuthi abe ngomunye wabasekeli benkokheli ye-MDCT?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ubengekho emhlanganweni njalo udaba lokuthi uyamukela kumbe kamukeli ukubana ungumsekeli kamongameli udaba olwaqedwa yiCongress ka-2014 lapho akhethwa khona njengomsekeli kamongameli okusho ukuthi eseswele inhlanhla ke ku-Extraordinary Congress le edlulileyo ukubana akhethwe njengomongameli ubuyele esihlalweni sakhe asikhethelwa ngabantu ukubana abe ngumsekeli kamongameli.
Siyabona njalo ukuthi ligcizelele ngodaba lokuthi kuxoxiswane lohulumende olwe-dialogue kodwa abanye basola ukuthi nxa kungelabandla le-MDC Alliance inkulumo lezi azifezi lutho. Ibandla lenu nelezanu PF kungani liyavumelana okunenge?
Iqiniso mphephethwa yikuthi akusilona iqiniso lokuthi sivumelana lezanu PF kikho konke. Lokho kukhulunywa ngabantu abafuna nje ukuthi bangcolise ibandla le-MDCT ikakhulu abantu ababe kuzanu asebaphumayo asebekwamanye amabandla. Iqiniso ukuthi abantu beZimbabwe bonke bayayidinga inhlala kahle kugoqela abasekeli bakamnumzana uChamisa abasekeli bakababa uDouglas Monzora abasekeli babokhokheli bonke nje bezepolitiki. Ingakho thina njengebandla sithi kumele sihlalisane phansi sibe lengxoxo eqotho egoqela wonke umuntu njalo alo engela migoqo engavalela ukuthi kube lokuxoxisana okukhululeke yileyo. Ngaleyo ndlela siyatsho ke ukubana uba uChamisela kumele abe khona wonke umuntu oweZimbabwe ongumntwana weZimbabwe esizalwane seZimbabwe olokwenza leZimbabwe ngekuchiyana kwethu langehlelo zethu zempilo kumele sibe khona ukubana sikwanise ukubana sixoxisane sibone ukuthi sivumelana kuphi lohulumende asivumelani kuphi lohulumende. Yikho ukuza sinika isixazululo enhlupheni esilazo ngalesi sikhathi isikhathi sokhetho singakafiki.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabantu abangamachumi phose ayisithupha 59 ababhubhe ngokugalula kundawana zelizwe ezichiyeneyo bezama ucapha imifula egcweleyo. Amapolisa athi leli nani liphansi nxa kuqathaniswa lelanyaka enye isikhathi sinye. Iphephandaba le-Chronicle lithi owake waba ngumsekeli kasikomithi wamapolisa umnumzana Moses Griffith Mpofu obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumela yona nge-WhatsApp.
Linjani bakamthwakazi. Linjani basakazi baka Studio 7. Mina nginombuzo la. Ukuthi lo president abathi ngumnanga kwalo. Ngu president wabantu mba ngu president we lockdown. Yazibuya yafaka lockdown. Kaniki bantu kudla kayenzi lutho ngabantu kanaki ba yena ungupresident owavotelwa ilockdown yini ngoba uqakathekisa ilockdown uqakathekisa umkhudlane ungupresident weCovid 19 yini kumbe ngupresident wabantu ngoba lo ngumkhudlane isifo esisebantwini kodwa ungani uqakathekisa sona okwedlula abantu abaphilayo angeke uyofaka ilockdown ungazange wanika abantu ukudla ngitsho akulanto okwasenzela yona wonke ama lockdown awafakileyo so yena ungupresident welockdown ubusi lockdown ubusi iCovid 19 akabusi bantu uvala yonke into leyo angacabangela ukuthi abantu bazamdlana besuka aseqede ngelockdown ethi I thank you so ubusa yona ilockdown sizombona kahle ukuthi uzoqhubeka njalo yini ama t-shirt akhe la afaka yona lana ama t-shirt ezana PF aqhokwa ngama lockdown ah ningamangazi ukuthi ngumuntu onjani
kanye basakazi lesitudio 7 siyabonga izinhlelo zenu lisekuphila kuzona emihla namalanga siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu kusiphatha sifuthelayo ngaphakathi mina ngumama owasila waphuma esikhane senarithi kukura wonke kuthikele Jackson ebuyayo ingabuye emathebeleni ibe kugorandi yesibili ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali ngibe sengithi kugawule inkawu yazalela esihlahleni kodwa ugaja yalukhutha kweleni la siyabonga elibingeleni la basakazi beStudio 7 linjani lonke sibonga inhlelo zenu esidinga zona ngicela lami uba umlayezo wami ubalwe emoyeni mina ngifuna ukukhuluma nge-City Council. Why is it considered to come at Damoga Wachwat? Kambe Shua is batting Gagat, Nabandana Banganity. Why Councillor Wobula is part of Zimaran? About Dam M. Lamadam Gachangani at Quay, Lamadam Gakway at Quay. We would do a madam the Kogue of Lawa, I would have a good child in Israeli Naranga. Why the Slumes again? My Zeluchi is selling a circle with Telephoto to Badalaman. Why was Sanzagalagan? Kambula, I won't go is too tired. Mambos Patagan. Why you can't go Bulawa and Alandava Lavan? Please go Kushanum Kuranga. Mean, and this is a piece of woman who's bushroom who kills Nalaman's Zinja. If you send you taking coffee around to Ham. Kuchile the commission. This is a kete. The poor is the hammer. See madam. See the bone that is manan. Go to madam at Kalangan. Over the chairanja abanda manan. Go slungo. See this abu slunga.
Mashaba Zulu. U President Chamisa MDCA. The structures wonke MDCA. Akalela imuli. Yenkosi Maduna. Lo esesile. Nesintu sithintaba idilikile kuleyeze eliminyama elingapha ngakithi efelabuso siyakhala lemuli yenkosi umzukulu kamzilikazi Qobo sithi kalale ngokuthula njengoba evele ezalwe inkosi siyathaba ukuthi ubaba uVesi Maduna usebenzile umsebenzi wabantu wangena ama political parties afana nale NDP lezaphu wacina eseyinkosi enkulu esingathi iParamount yako yesindebeleni lelizwe lonke siyakwazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe ayifakanga umcinjo ukuthi kube lenkosi balandela umbuso wamabhunu ngenxa yokuthi ulobhengula lomzilikazi ke kabazange bavumelane lamabhunu yikho kusuka lapho lanamhla lokhu eZimbabwe akula nkosi yabantu kungabe kokuhamba ngabantu bakwethu inkosi iyayizavela ikhethwa izinduna zikamthwakazi siyabonga mahlabe dlulu ukuthi ubaba uMaduna usebenzile wahlakula wachatha wathintitha namhlanje sithilala ngokuthula qhawela amachawe inkosi yesizwe inkosi yohlanga siyabonga mahlabe zulu simele upresident Nelson Chamisa standing committee national executive provincial councils wards and district and the branches of MDC city inkosi ikhothamile kayilale ngokuthula siyabonga
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, ingcweti kwezempilakahle sezithole ubufakazi bokuthi umuthi wokuvimba ubanjwa ligciwane le-coronavirus oyinkampani ye-Pfizer ulakho kwenqabela igciwane le-coronavirus eliqhalileyo eliqhamuke kwele South Africa. Ingcwethi lezi bezicwayisisa lolu daba kulandela imbiko ethi igciwane leli ele South Africa lingaba lingavimbeki ngemithi esanda kwethulwa. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane lokhu lisehla kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umumoya virus, hayi kukhanya inombolo sezingane ziyehla sibili. Kukhanya zingane ziyehla lanxa kulokhu kusasele silokhu sikhangele mamadlodlongwane. Kodwa kusobala ukuthi hayi inombolo ziyehla ngoba mhlawumbe yikho phela ikhonokho kuhlatshwa amajekiseni kwabantu, mhlawumbe yikho sokuleka ikuthemba. Kodwa kusobala ukuthi hayi sokukhanya sokulokuqonda sokulokuqondisa endleleni eqondileyo ukuthi njengokutsho kwezincithi ukuthi hayi ezinyangeni ezingafika eziyisikhombisa kusiyafika kwezithoba mnambili singabe sesibona impumela yalokhu kwenza. Kodwa ke kusasemasinyana ukuthi sibone ukuthi kuyazala nkomona.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus?
Abaningi hhayi kabakahlabi, kodwa kukhanya sokuhlabela ababadala abalama abafika iminyaka engaba ngama-65 kumbe 60 kusiya phezulu, lalabo abale abalama-underlining mhlawumbe abalama ezifo. Kodwa hhayi iningi kalikahlabi sibili. Kodwa hhayi siyabonga ukuthi kodwa umsebenzi uyahamba behamba, but hhayi angikhole ukuthi sokuhlatshwe okumangalisayo njengamanye ama-states.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio. Ingoma kamapara a jazz isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare kuphela handubana luqheliswe luye kwezinye izabelo kumalanga alandelayo. Induna uvezi maduna mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca ngemva kokubana ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho eqhawe lesizwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.